hayi lokho ngiyakuphikisa lawo ngamanga sibili aluhlaza ayisiyonto esingachona siyikhuluma emsakazweni ngoba vele kungamanga into elethwa yizitha zebandla le MTC Alliance.
Bakhona abathandabuza ukuba ibandla ikakhulu esigabeni sakoBulawayo alimanga kuhle, bekhuluma yena le indaba kaMnumzana Welshman Ncube lo unkosazana Thabita Khumalo, abathi ungani laye kasafuni kasizwakali abasamboni lokunye okunjalo. Ungasitshela ukuthi lithini lina ngalokho?
Lokho futhi ngamanga mfowethu, amanga sibili aluhlaza. Into engayitsho ikuthi akhona ama websites asebenza nsitha, ama websites okuthi akwazi ukuthi abanikazi ngobani, kodwa ungakhangela ama website lawa nama website ababaza uMnangagwa, uMnangagwa ababaze iZANU PF, ababaze amalunga eLacoste. Kodwa nxa sokukhulunywa ngokwe MDC uzananzelela ukuthi ama website lawa amisa umhlonga sola ibandla le MDC Alliance lomongameli we MDC Alliance ubaba uNelson Chamisa. Ngathi inyanga edlulileyo izincwadi ezilokhu zifakwa kuma WhatsApp, kuma social media, inyabo Facebook labo Twitter, bekufakwa izincwadi ezinengi kwenzela ukuthi imbiko thina esiyikhiphayo ingaphumi ngendlela abantu bayosebesizwa into zamanga sonke isikhathi. Lizananzelela ukuthi kuTwitter lakwenye imsakazo isikhulumise MDC Alliance jikelele u-advocate Fatsai Mahere useke wakhipha umbiko esithi abantu beqaphele amanga asekhitshwa ngama website lawa asupporta iZANU PF. Njalo bengifuna ukuthi ngikhuthaze abantu ukuthi bengabona iwebsite eBulawayo 24 kumbe bebone iwebsite ebhalwe Harare Post, belimuke nxa bebala incwadi eziphuma kulawo ma website. Ngoba esikhathini esiningi ngama website asetshenziswa ukukhuluma amanga, kuhlambaza inkokheli ze MDC Alliance lokuletha imbiko leyana eyenza ukuthi abantu besale cabanga kubi ngebandla. Bengicela ukuthi sikhuthaze abantu abasisekelayo ukuthi belimuke ulawo ma website, bavamanga ukukhuluma iqiniso.
Wona umkhankaso webandla khona ngapho esigabeni sakoBulawayo uhamba njani, kakhulu nxa sikhangele imigoqo ye-COVID-19?
Ayimbiko ihamba kuhle ngoba besivele sisebenzisa imihlangano, but njengoba kulezi nsuku kungavunyelwa ukuthi abantu behlangane, besibona lawo malunga amele indaba ze-communications ukuhanjiswa kombiko, njalo sisebenzisa amaphepha ayabe ebhaliwe.